Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zimachume mabili lambili ngompalakazi 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
kodwa ukuthi esilazi sekulandelayo ukuthi umhlangano lo kuzafuza ukuthi liwenze ngokuthula.
Amapolisa avimba umbuthano okunanza ilanga lomanyano we-Unity Accord kukhunjulwa ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawundi.
Uliyani isayithi yeZimbabwe liyani? Yiko ngathi sokule problem kakhulu. AmaZimbabwe enzala babona into zangapha zichipa that ukuthenga ekhaya.
Icele le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube liyavumelana ekuthini lingene kumanyano wamabandla kodwa hatshi kurhulumente wobambisano owe-Transitional Authority. Abanye abaya eZimbabwe bevela kwele South Africa sebelamalanga amabili lokhe besemngceleni we-Bed Bridge lapho okuphithizela khona ungakaze kubonakale. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namhla avimbe umkhosi obuqoqwe ukunanza isikhumbuzo sombhuqazwe wegugrawund kobulawayo kodwa idale le-High Court liphe isinqumo sokuvumela ibhetshi likaZulu kanye lomphakathi ukuthi bananze ilanga lomanyano we-Unity Accord ngokukhumbula abantu abafa ngesikhathi segugurawundi e-Stanley Square eMakokoba. Kubika uNompumelelo Moyo.
Amagqwetha umnumzana Machobana Ncube lomnumzana Ngqobani Sithole bemele ibheji likaZulu bachazele uZulu isinqumo sikamahluli uJustice Francis acele ukuba silandelwe. Abebheji likaZulu besebenze iminyaka phose edlula emihlanu besalelwa ukuthi bananze ilanga le-Unity Day.
Sesivela emthethwandaba. I-High Court siyenze isinqumo ukuthi umhlangano lo obumiswe ngamapolisi uqhubekele phambili. Kodwa ukuthi esilazi sekulandelayo ukuthi umhlangano lo kuzafuza ukuthi liwenze ngokuthula. Kungabi lobudlwangudlwangu. Ukuhlabela lingahlabela kodwa ubudlwangudlwangu. Lokukhuluma inkulumo ezingavunyelwa emthethweni kuthiwa lingazikhulumi.
Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uchaze ukuba okwenziwe ngamapholisa namuhla akwehlukananga xathi lokwenziwa ngamapholisa abamhlophe ngesikhathi sombuso wabo okwabangela impi yenkululeko.
Ngithi lokhu okwenzakala namhla kusikhumbuza ngo-1961 lapha esavalelwa khona ukuba nomhlangano khona e-Stellenbosch.
Udabengwa uchazele uZulu isizathu sokuba lomanyano we-Unity ethi salotshwa ukuze ukubulawa kwabantu ngumongameli Robert Mugabe levuyo le-5th Brigade ukuba kume.
So kubuya lokhu owe-Unity Accord mina mvalelwe ngisechukurubi lo masuku labanye. Okunye ngangakwazi lami ngize ngakuzwisisisa kuhle khathesi sembala ibhuku likaMsipho i-reality of exactly what happened.
Owake waba ngukhansila wakobulawayo umnumzana Bathandi Mpofu uthi amapholisa eZimbabwe awehlukananga lamapholisa ayizolo.
So continue toko sikuvuma. This is the last warning esibatsha ukuthi hawa madoda nxa lokho lisenza so siyazazi ukuthi singobani.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Themba Chivea yena uthi uhulumende uma engahloniphi amalungelo oluntu ukuthula akusoze kwaba khona ezweni.
As long as kungazange kukhulunywe ngakho ukuthi kuyini okwayenzakalayo, mina to me Zimbabwe will never know any sustainable peace.
uZulu oze emhlanganweni ebengagqize eqhakala noma amapholisa ebevimbile amasango eStanley Hall kunye lokuhlukuluza kwabonozindaba bebehlabelela bekhombisa ukudabuka. Umnumzana Hloniphani Ncube, unobhala webandla leMthwakazi Republic Party, uchaze ukuba ababuyeli emuva nxa abakujongileyo kungafezeki.
MThwakazi Republic Party kasikhulumi ngokuthi sivotelwe sibe ngabo MP beZimbabwe. Kodwa i-ideology yethu ngeyokuthi ilizwe lethu likhululeke.
Inhlanganiso eziningi zeMathebeleland bezize ngobuningi zizokhala loZulu ngendikimba eyadala ilanga lesivumelwano se-Unity Accord. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eStanley Hall, nginguNompumelelo Moyo.
Inkokheli yebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube yenze umhlangano wedale elimqoka eleNational Council oyamukele umqondo womanyano wamabandla aphikisayo azancintisana lelezanu PF ngomnyaka ka-2018. Lo mhlangano uvumelene njalo lomkhankaso wokuguqula indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo elizweni ukuze kwenqatshelwe okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lalokho osokusenzakala elizweni le-The Gambia. Kubika uMavis Gama.
Yinkokheli yelinye lamacele MDC elikhokhelwa nguProfessor Walsh Mencube ngesikhathi kugqitshwa umhlangano wensuku ezimbili wokukhulumisana phezu kwendaba ezimqoka zebandla owenzelwe emahofisini eZimbabwe Women's Bureau eHarare. Uncube utshela intatheli izindaba ukuba umanyano wamabandla aphikisayo yiyona ndlela kuphela engasiza ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF ngoba lingekho ibandla eliphikisayo elingakwenza lokho lizimele lilodwa. Inkokheli yebandla leli ivumelana njalo ukuthi kumqoka ukukhulumisana lawo wonke amabandla aphikisayo angene kulomanyano kungenani ukuba ngamancinyane loba ngamakhulu.
Njalo kunye okuqakathekileyo yikuthi i-African Union lama-regional bodies anjenge-SADC, COAS, East African Community bonke babe lembono, babe lama-rules ukuthi ungavela uwale i-election result bayakugombolozela bakukhiphe ngenkani kungeniswe lo yabe nqobile.
Uncube uveze njalo ukuba inkokheli yebandla lakhe ivumelana lelokuthi uqiniso umkhankaso wokuguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho kungakayiwa kukhetho luka-2018.
Nxa abantu beZimbabwe bekhethe baba iziphukuphuku bakhetha njalo iziwula ezizaqhubekisa phambili ukuhawula le ndubo zabo sokukubo lokhu. Kodwa indaba zokuthi kukhetha uhulumende ehluleke sibe sesithi hayi kancediswe ngokwenza o-National Transitional Authority kakusebenzi.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane kuleli bandla unkosikazi Monica Ngwenya uthi bazasekela yiloba ngubani oza kukhethwa ukuncintisa kulolu khetho emelela umanyano kungakhathalekile ukuba ngowesifazane loba owesilisa.
2 weeks ago omama veli lababe lomhlangano wabo omkhulu eGweru lapha abahlale khona bavumelana basekela ukuthi sisiya kukhetho lolo luzayo. Kufanele kube labo mama abaningi abaza kuma bengamanga kuphela kukota system liyana, bengamanga kuphela besithi sifuna iPR system, zebra system siyayibona, kodwa sikufuna sifuna ukukontesta nala masizi lawo akontestwa ngabanye abantu.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Indawo zonke zelizwe zikhala ngokusilela kwemali ngesikhathi kulungiselelwa ilanga lekhisimusi ngesonto. Abanye balala phandle kwamabhanga bemelele ukuthatha imali kodwa baphiwa ingcosana nje kuphela ngelanga. Okunengasikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Indawo zonke zelizwe zikhala ngokusilela kwemali ngesikhathi kulungiselelwa ilanga lekhisimusi. Abanye abantu sebelala phandle kwamabhanga bemelele ukuthatha imali yabo. Umfundisi Josias Mudenda wenhlanganiso yabokholo lwesiKristu iZimbabwe Council of Churches uthi kalisoze libe lihle ikhefu lekhisimusi lonyaka.
Into ekhona ukuthi imali akudla emabhangi. Yazi kuzisisizi ungabona abantu belala belinde imali. Njalo ngakhangela njengalapha eBinga akula mabhenki phela khona amabhangi akudla. Kule agribhenki kuphela ende agribhenki yona leyo iyandelwa sibili. Ngakho ke kutsho ukuthi abantu vele basenkingeni.
Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Nobuhle Sali Mlambo isakhamuzi sakobulawayo.
Abantu kukhanya kulonyaka akula khefu elikhona ngenxa yokuthi vele bona abana mali yokuthi bekwanise ukuthenga izinto abafuna ukuzithenga kumbe uhambe ezindaweni ezijeneyo abafuna ukuthi beye khona. Indaba ingeyokuthi vele elizweni lethu lapha akuna mali njengoba emabhanga ingatholakahle lasemsebenzini abanye abaholi.
Ngekhefu lekhisimusi abantu bajayele ukubheka ezivela emlonyeni badlele ezihlobo labangani emadolobheni lemaphandleni lapho okugidwa khona kuze kuse. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kutshela uthi lokhu akusoze kwenzakale lonyaka endaweni eziningi zelizwe.
Ngokuba imali itholakala njengale abantu abaningi bazohluleka ukuthi babonane njengokwenzakala kwekhefu leli ngoba baye bengenamali.
Uthi konke lokhu kwenziwa yikuthi uhulumende uyehluleka ukuhlenga ilizwe edakeni lwezenotho.
Ngathi imbangela ye-bad governance le mthetho ehambisa i-economy engamangalethu kodwa imbangela enkulu yokuthi uhulumende okhona khathesi khanya njengani kakwazi ukuthi uhambisa njani into ze-economy.
Iningi labantu lisebenza lingaholi okusokubangele ukuthi kube lokuhlupheka okumangalisayo eZimbabwe. Ibandla leZANU-PF lithi lisebenza gadalala ukuthi liguqule isimo esibi somnotho welizwe ngaphansi kohlelo lweZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation. Kodwa iningi labantu elizweni lithi okunganceda ilizwe ukuthi bathiye umbuso abakhona manje ngoba sebehlale kakhulu embusweni njalo beyibo asebedale umonakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC ngingukip Stube.
Lokho sikudaba lwekhisimusi ukusilela kwemali emabhanga osokusenza ukuba abantu bachithe isikhathi eside bekundwendwe zokudinga imali sokuphazamise kakhulu ithuba labantu ukuthi balungiselele ikhisimusi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ngesikhathi sekusela amalanga amathathu nje kuphela ukuba singene kulanga lekhisimusi kuvame ukuba abantu bebejabula bekholisa lemoli zabo. Ngalesi sikhathi iningi liyandise ukwethekelela indawana eziningi kodwa lonyaka balutshana abenza lokho kuthi asebephila ngokuzenzela babona kungcono ukuqhubekela phambili bedinga imali ngokuthengisa kumikambo. Abasakhulayo labo bathola ithuba lokuncintisana bekhuga abathenge abatholakala bezulazula bezama ukuthenga impahla ezichiphileyo zabantwana kulo mkambo osokukhanya ulokwanda kwempahla zama-second hand lokusilela kwabathengi. Ingcwethi ecwayisa inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU umnumzana Elijah Mutemere uthi idlabuzane lekhisimusi lokuzijabulela sokuyize ngenxa yokwenzakalayo elizweni.
Khathesi iChristmas vele kakhula. From my own point of view, ama banks onke kakula mali. Lay into yama ama bonds lay. We thought ukuthi izalungisa izinto, but njenge labor vele besikwazi ukuthi akula lutho.
Umnumzana Admiraza wenhlanganiso yeChitungwiza Progressive Residents Association uthi kulumuzi weChitungwiza ohlala abanenge kuyakhanya sibili ukuba lonyaka kulobunzima.
Sibangi ukubona ama party emzini lapha but ikathesi akula even endaweni ezinathelwa kona la lapha abawosa khona abantu inyama akula into ezinjalo.
Izitolo eziningi esingene kizo kukhanya umumo ufana nje kungatshengisi idlabuzane lekhisimusi elijwayelekileyo ukwenzakala ngalesi sikhathi kule ndwendwe ezitolo. Kodwa indwendwe zabantu zibe lokwengezelela okumangalisayo kuleli viki emabhanga. Ezinye zalezi zitolo zisebenzisa indlela ezitshiyeneyo zokuhuga abathengi kuqoqela ukutshaya ingoma ezithandwa nguzulu kuleli lizwe. Omutemeru uthi ukwengezelela kwabathengi ezitolo kuvame ukuba yinto eqiniswa izisebenzi ezivame ukuthola iholo lebonus ngesikhathi, kodwa lonyaka lelo holo imali lebonus kakutholakali.
Izisebenzi vele aziholanga 2016, kutsho ukuthi i-2017 vele kabasozi bahole.
Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi nxa kukhangelwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi esanda kwethula, kusobala ukuba ilizwe selukwisimo esidanisayo kakhulu osokusenza singakhangeleli ukuba singalungisiswa kusikhatshana esifitshane esilandelayo okuthi singena ku-2017 kulobunzima.
Sibone ngani hayi ayisho zake itshintsheke lutho ngendaba zokuletha imisebenzi, ukutholakala kwemali, ukutholakala kwemisebenzi. Sibona ngani hayi lokhu siphakathi komnyama.
Ezinye izisebenzi ezigoqela amatitshala azikatholi iholo lazo, njalo zikhangelelwe ukulithola ngemva kwekhefu lekhisimusi okuza kwenza ikhisimusi yazo ibe mbi kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambi.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ezilubhekise ekhaya kukhefu lekhisimusi sezilamalanga amabili emngceleni weBed Bridge, okwenza zinakanele ukuthi kungenzakala ikhisimusi iphele zisendleleni ngenxa yokugcwala kwabantu okubangelwa inkohlakalo kanye lokusebenza ngokungazimiseli kwezisebenzi zomngcele ikakhulu kucele leZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kwabakhulumela Studio 7 kukhona besebesiyaqeda insuku ezimbili besemngceleni weBedbridge, kodwa belokhu bengakalungiselwa amaphepha okuthi impahla zabo zingene eZimbabwe. Iningi lithi kulungiselwa kuphela abakhipha imali esifumbathiso, okuyinto esenze baqeda isikhathi eside belindele ukusizwa izisebenzi zemngceleni. Umnumzana Adam Ncube ongumalayitsha uthi abanye sebeze bakhalala kufola sebelindele ukuthi bazaqala nxa kungaphela lingxabangxoza ekhona.
Khona bekudluleka ekuqaleni, manje akusadluleki, vele sokunenye iqhiwe ayenzi akuhambi. Kusiloyi kakhulu eZimbabwe nempahla, ama-declaration akhona mawumilelana, uyabona ubizwa omunye umuntu awusozibekwazi i-CID oroyini, sokufanele ukwazakala ukuthi emoteni kufuneka imali.
Umnumzana Sifelani Sibanda olubhekise embembeswana ekhezi ufike emngceleni weBedbridge ngolwesithathu emini, kodwa kuze kwaba emini ngolwesine elokhu elindele ukuthi iziphathamandla zomngcele weZimbabwe zihlole impahla zakhe zimuphe imvumo yokwedlula.
Kungani uyi-ghost law like baba? Iqhiwu yakho niyabe iqhiwu ende kakhulu, but you'll find ukuthi ulama i-counter ayi-2 kuphela asebenza abantu abaningi kakhulu. Iqhiwu yakho nicinisa njani? Isinde kakhulu.
Le yinto egcizelelwa unkosazana Lydia Dube othi kabasazi kumbe bazabe sebefikile ekhaya ngekhisimusi.
Uma usiyale kule line, iline yakho inde, uma usiza ngapha ku-easy, ama-fish oil bayathatha bengabona, le nsipho i-omo yokuwasha, yizo izinto abazithekhaya bayazithatha.
Umnumzana Sibanda uthi okunye kubephula inhliziyo ukuthi bathathelwa ukudla okuqakathekileyo okufana lamafutha lesepa, kanti ke yizo izinto eziqakathekileyo kakhulu ezihlotsheni zabo.
Kuliyani isayithi yeZimbabwe liyani? Yiko ngani ngathi sokule problem kakhulu. AmaZimbabwe nzala babona into zangapha zichipa than ukuthenga ekhaya. So bacina bethenga ngapha, ngali i-government ayisakufuni ukuthi kunabantu bangapha balethe njani ikhukhu ngoyeli lamasepa khona ngali. So kufuze bathenge khona ngali.
Nkosazana Dube uthi okwenza isimo singalawuleki yikuthi iningi leziphathamandla bachitha isikhathi bezingela imali yesifumbathiso ebantwini kusuka emngceleni uze uyefika koBulawayo.
Kuphela amaphoyisa eZimbabwe afuna imali ahambe edize indlela yonke, 2 minutes ungekafikile 10 kilometers sebekuyi-roadblock bafuna imali.
Loba kunjalo, uSibanda ukhuthaza abatshayeli ababanjelelweyo emngceleni lasendleleni ukuthi babekezele bangabi lodlakela, kanti le ndleleni bengagijimi bedlulise amalawulo.
Baziphathe endleleni lingakhulu driver kakhulu. Nxa behamba bengabe ngabantu labanjengabo malayitsha ukuthi ufunge ichitha phinde aphenduke at the same time ngoba yena uyabe esegijimisa imali. Isikhathi sokulala ngasasitholi. Then lokhu kuzayenza ukuthi impilo yabantu ibe sengxakini.
Abanye ke bakhala ngokuthi ngemva kokuhlolwa kwempahla zabo emngceleni zibuye zihambe zisehliswa futhi endleleni, kudingwa lezo ezingavezwanga emngceleni okuyinto abathi yenza kuthatha amalanga ukuthi umuntu ayifika ekhaya. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda, +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba, imivuzo iyolahlwa. Merry Merry Christmas.
Nango umbiko esiuthunyelwe ngomunye wabalaleli beStudio 7.
Ukufisela uZimbabwe ikhisimusi enhle nokuthula. Singazihluphi izihlobo zami siphakathi kohlupho. Singazihluphi izihlobo zami, into zabokhisimusi lezi yizinto ezazifikela lati zivelela kwezinye indawo kasizazi. Okukhona nje ukuthi sokwasingena egazini, kodwa izinto ezivele kazikho leBhayibhilini. Andizange ngike ngifunde lapho ukuthi khona sigcine ikhisimusi. Ngifica ukuthi into ezenziwa zinkolo lezi ezesikhiwa. Hayi-ke kungelani, asekeleni ukuhlupheka, asenzeni njengamalanga wonke, kodwa sikhumbule ukuthi abantwana baza esikolo. Singadli size sikhohlwe. Nxa wawuzidlela amaqebelengwane, zidlela amaqebelengwane akho. Nxa wawuzidlela kwiinkukhu kwakho, bulela khonoko kube kunye. Kuyakukwana sukucaka ngento ongasoziyibona. Ilizwe selafa. Asekele lokhu esisengezelela ukufa. Ngifisela ikhisimusi emuli kumuli yakuya kobaneni lapha abakhona. Ngiyefisela ikhisimusi kumuli yonke yabalalela iStudio 7. Ngilifisela impilo enhle bangane bami sipenjaneni kwiStudio 7 ngoba lisinika okunye okutsha.
Siyabonga mlaleli. Yebo, ilanga le-Unity Day laletha ukubambana phakathi kwezanu lezaphu, kwaqedwa ukubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili okwasokwenzakele emathebeleland le-Midlands. Kodwa singathi laletha ukubambana na elizweni, khona lisaqakathekile na leli langa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu umnumzana Maxim Kandla lelunga lezanu PF, njalo emela iphelandaba mpophoma edalela ephalamende umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Lilanga eliqakatheke kakhulu sibili elizwe lethu leZimbabwe. Ilanga eladalwa libiswa ngumdala wethu ubaba uJoshua Nyongolo Mqabukankomo ekhokhela izaphu, ehlangana lobaba uRobert Gabriel Mugabe ekhokhela izanu Jongwe. Bahlangana ke badalwa iphathi entsha esiyobuzwa yona izanu PF. Nxa sikukhangele lilanga elabuya ngemva kokuthi kwakulokuhlukumezana phakathi kwabantu basemashonaland lemathebeleland. Sicine sikhangelana ngemihlobo yethu ukuthi lo lishona lo liNdebele, into vele ebingaziwa lakudala. Ngoba ngiyakhumbula even kuzapho ekababa uNkomo kwakugcwele amadoda ayeshoneni, ngoba kwakuliqembu elizwe lonke. Kodwa kwathi sekulokuxabana lokwana baba lokuthi ukubona abantu dahlala phansi abuyisane.
Yebo baba Mkandla, leli langa laletha ukubambana kwaqedwa impi eyayisibulele abantu abanengi kakhulu emathebeleleni le Midlands. Kodwa lisaqhakathekile yini lamhlanje?
Ya, ilanga leli lona ngokwalo ukuqhakatheka kwalo ilanga lanamhlanje leli ukuthi abantu bebekwazi ukuthi ubuqili obenziwayo izanu iqila unkomo ukuthi ebe ngu-deputy president welizwe. Kuqakathekile khona lokhiyana ukuthi khona abantu bebekwazi ukuthi kwakusukele ngaphi ukuze kube lama-vice president abalandela upresident uMgabe kumbe upresident nje welizwe. Kodwa ke injongo yakhona kwenza kwabekwa lezo zikhali phansi kukhumiswana umlotha ngombhuqazwe lo wayekhona, izinqumo ezazibekiwe ayisikho lokho esikukhangeleyo namhlanje. Ngobana lakho ukuqakatheka kwangikhona yikhona lokhuyana nje ukuthi khona kwathiwa khona sokuzaba lezanu entsha. Kodwa elophile simbolo sona lesiyane sezanu ijongwe lelana limile. Nxa lulahleke Harare bahotela ukuthi khona uzabani lapho kule jongwe khona sokule qhude leliyana, uyahle ubone ukuthi khona hayi kulaphana then suzangena ke ini iDlawayi Road. So-ke khonokuyana kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ukuthi khona iunithi kumbe ukubambana kwamabandla wona lawa amabili kukhona owabanjwayo amehlo akhona ukubambana kokuthi khona sokukhulunyiswana kuyahanjiswana kuhle konke le mvelo ezizakwenzakala wonke kuzabhenefitha abantu bonke kumba amaqembu wonke omabili. So khona kuyana kuqakathekile lakhathesi ukuthi abantu bebekwazi. Ngitho nabakhankasayo ezombangazwe kuqakathekile ukuthi bekhulume ngakho khona lokuyana ukuthi bakithi kulelanga leliyana esathi sesivela empini salicreator silaba yilweli kumhla ka 22 December kwaku-10
babuchuma kwaku-10
ngibona engazathi uMkandla bezambamba indaba ethize. Kodwa-ke okumqoto nakho imbono yethu vele singabantu ivamile ubana ithiyane, asisoze sonke sabona ngokufananayo njani, asisoze sonke zalusisa ngokufananayo. Kodwa thina esiphakathi kuzanipevla siyakuzwisisa mhlophe ukubana akuna obambe omunye iganyavu. Singene sonke equal partners emshadweni lo okubambana kwezaphu ezanu.
Baba uMkandla, libambene yini ilizwe imanyene imhlobo etshiyene?
Akunakubambana lapho. Thina sikhangela izizathu eziyaletha ilanga leli. Bona oJosepha laba uchuma umhlonitshwa wethu lo osempophomo, abantu abavela kuzapho abakuministry kathesi ngobani abakhiwe i-ministerial portfolio ngaphandle kukathembo lo sithembiso wacreathelwayo le yayingekho le lokuzeni iministry liyayo yacreathwa yasinikwa abantu bekuzapho ngayo. Usukhangele kuwamafezi ngilokhu iphathwa ngabantu abasuka kuzapho kuphela, iphiwe kathesi uthombo ngani. Kodwa-ke khona ngale khangela ubona ukuthi kuyini okwenzakalayo. Asila ndaba lakho lokhuyana, yiministry nxa ezehlulekile uyabe ezehlulekile. Kodwa-ke sikhuluma ngama-ministries, yiwona lawo kuphela eyi-2, wona lawo kuphela eyi-2. Bona bangaki khonapho abasuka ngapha abakuzapha? Siyafuna ukuthi yena lo khona lapho engikhuluma naye kathesi sikhuluma njengoba sixoxisana yikubonisana nawe laye nguministri walokho nalokho nalokho nalokho, ngoba lo usuka kuzapha abayibo lokho bengaphiwa lezo zikhundla bona bekhona. Kuyasizwisa ubuhlungu khona lokhuyana. Eze zipraketa mina ngokwami ngiwakhangela ukuthi uhuru lokhu wangena khona laphana ekhupha o-resign kuruwe laphana nomkurashisha wangena ukuthi uhuru lakhathesi wayi lakho ngapha kumagadi jeri kulo yena lo osuka kuzandla waye kungekho ijaha lesisuka kuzipra laphana kumbe intombazane esuka kuzipra kumagadi jeri-ke kugcina nje izibotshwa kuyasweleka nalokhu.
Nansi indaba baba Chuma.
Ngiyamuzwa ubaba uMkandla ngaleyo ndaba. Iqiniso elikhona ukuthi kungabe kukhona ukusenzakala sibili khonoku akhuluma ngakho ubaba uMkandla. Kodwa kwesinye isikhathi izizathu ezithile ziyabe zikhona. Kufana nokuthi ukungeniswa kwamaminista ukubana babe ngamaminista noma bethatha eparamende kulama criteria abawasebenzisayo ukubana kuyabe kukhangela ukuthi umuntu uqeqeshe okungakanani ukubana athole i-appointment njalo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF njalo umela iphela ndaba mpophoma edalele parlamente ubexoxa endawonye lwalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra. Umnumzana Maxim Kandla osekubandla leZimbabwe People First. Lingayikatshana luyalandela ulahlelo lwe-Life Talk olabesifazana lapho esikhangela khona ilanga lekhisimusi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.